uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ebikhangelwe ngabaningi yethulwe namhlanje edayela ephalamende ngumnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni, yikho becabange ukulupha amabhiliyoni edlula atobaminembili amadola i-$8.4 billion
for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Sizakupha imali efika 8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, iphe 2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhalala umsebenzi bekhonona ukusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola 6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke esithi umthelo wokulubila ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempentsheni. Ingcwethi echubulana ezombusazwe umnumzana Lulungisi Dube uncume kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilako ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health le-education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana wonke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempilakahle yabantu babo le-skills kumbe ukwenelisa kokusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingatsha zenezo zombili zithole imali eyedlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekelwe ngosokhulayo umnumzana Dakawela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo ngoba elakusasa lelizwe lisebantwana nabafundayo.
Sabaqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukwedlula kade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zizasetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-silver schools alawo agcwele endaweni zawomathebezi South.
Umunye njalo osakhulayo umnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali kwabatsha abanamabhizimusi asaqalayo.
Ibhajethi leyi ibhajethi enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uminister kathesi for the first time unike imali enkulu eyinika kwezomfundo, silinganisa le imali ayinike kwezabebutho lendawo ezinjalo, kutshengisa ukuthi kathesi inhloso ekahulumende ikuthini kulungiswe imisebenzi, inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi i-budget lay ilesihawu labantwana abasakhulayo, ufake imali engange $500 million lay eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangaba lesifiso sokuqalisa ama-business.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindelo sendizamtshina eseRobert Mugabe Ndanyana Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenzisa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iyingcwethi ezichubelane zomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa ke izoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na nguhulumende. Ugatsha lwezindaba zasekhaya olilo uhlangano lwamapholisa lwabele ama-billion post amathathu i-$2.8 billion elezomvikela lezobutho ama-billion athoba 42 lengxenye. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiuGibson Pepe.